nkundla zokuxhumana lokuzilibazisa zivuke zimemethekisa incwadi yamanga ebibikwa ilotshwe yinkosi uCharles waseNgilande isithi umongameli Emmerson Mnangagwa kavunyelwa ukuze emngcwabeni kanina. Umphathintambo wezokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mtswanga uthe incwadi leyo esabalaliswayo ezinkundleni zobulenjini ngiyamanga, kodwa wala uchaza ukuthi umongameli uyahamba esilweni kumbe hatshi.
What do you say? Am I supposed to say? Sick.
Is the president going?
I don't know.
Umnumzana Witness Dube obona wethula kwemibiko kubandla leMDCT uthi imfa ivame umanyanisa abantu abangabe belesikhathi bexabana.
Ukumenywa kumkhokheli welizwe ubaba uMnangagwa emngcwabeni wendlovukazi yeBhilitani, thina njengebandla leMDC sikubona njengento etshengisa ubuntu phakathi kwamazwe ethu omabili, ekutheni nxa kube lohlupho kuyabanjiswana. Njengoba nje indlovukazi yamangisi le ibingumuntu obengumkhokheli khona ngale eBhilitani kanye la kumazwe Commonwealth. So lokho sikubona njalo kulomthelela ukuthi amazwe omabili atshengisela ukuthi asazimisele ekuthini abe lobudlelwano obuhle.
Inkokheli yebandla leZANU-PF esebenzisa emathelen North Province uComrade Believe Gawule uthi kuluhlazo okwenziwa ngabalwisa uMnangagwa.
Umongameli ngasoze enelise ukuyafika nxa ukuthi ulalapha aya khona emkhosini omkhulu o-United Nations, owamazwe o-United Nations. Ngokunjalo umongameli uzamelwa lilunga lakhe embikweni ophumileyo ukuthi uzamelwa lilunga lakhe elaza ngaphandle ubaba uFrederick Shaba. Ngokunjalo ke abantu asifundeni ke ukuthi yonke into yabikhulunywa la ngaso kufiwe kulabantu abantu abazonda uhulumende weZimbabwe, abazonda umongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngomongameli, abakhuluma izinto ezimbi ngohulumende weZimbabwe, bathola amathuba okukhuluma into ezingayisizo. Ngakho ke ake libone kade sibakhuluma ngento ezinjengalezo lanqa kufiwe besebenzisa izimfa ekukhulumeni into ezingayisizo ezingamanga.
Umnumzana Nhlanhla Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi abebandla elibusayo bathabe okumangalisayo ngombiko ocine usethulwa isigodlo someli weBhilitane eZimbabwe.
Ukunxuswa kwakhe ngibona kuyinto naye angabe vele ubeyikhalela ukuthi akahambe aye khona, kodwa ke akusizi ngalutho. Njalo uQueen nxa simkhangele kunengi okubi akwenzayo njengoba ehuquluze umnotho wakithi wonke ilizwe asilalo nje kungenxa yakhe. So ke mina nxa ngibakhangele bebo babili abehlukananga okuya ngapi.
Amazi kaNcube agcizelwa ngumnumzana Efidlela Ncube ingcwethu elwela ilungelo likaZulu.
Khona lokhu nje ukuthi uhulumende weZimbabwe uthabe umanzi ethabela ukuthi umenywe ku-funeral kuyinto ethusa kakhulu. Uyabona ilizwe ungabona selinjalo sisenkingeni enkulu kakhulu. Ukuthokozela ukuya emfeni, ukuthokozela ukuya e-funeral ayisiyo indlela eqondileyo leyo. Kanti ke futhi asingakhohlwa ukuthi ukumenywa ku-funeral akusho ukuthi bavumelana lawe labo abaleleyo funeral. Akusho ukuthi uhulumende weNgilandi uvumelana lo hulumende weZimbabwe lezenzo zikahulumende weZimbabwe ukuphatha kabi ilizwe, ukungahloniphi umthetho, ukungahloniphi isisekelo sombuso, ukuphatha kabi izizalwane zeZimbabwe, ukuphatha kabi ama-reporters abezemisakazi, ukuphatha kabi abezenhlanganiso ezizimeleyo, ukuvimbela amaqembu aphikisayo ukuba khankase ngokukhululeka, ukubusa nje ilizwe ngendlela elidilizayo, ukugcwala kwe-corruption lakho konke, abavumelani lalokho. Ukukumema ku-funeral ukukumema nje ku-funeral akutsho ukuthi ubudlelwane sebuqalile ukuthi sebuhlangene. Kutsho khona nje ukuthi njengoba lawo ungumuntu ufika lapho kuhlangene khona abantu bekhala uze esililweni.
Ubuyi indlovukazi yeBhilitane uQueen Elizabeth II ubhubhe mhlaka 8 Mpandula. Ukhangelelo ubekwa ngomvulo mhlaka 19 Mpandula England, lapho ukhalelwe inkokheli zamazwe omhlaba eziningi ukuba zizathi gwaqa engcwabeni kaQueen Elizabeth. Kodwa uMnangagwa uthe uyabe ngekho lanxa enxusiwe. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.